udaba lolu mntanami lubhahle kakhulu koBulawayo ngoba omama bayatshaywa kakhulu njalo isikhathi esiningi omama abasondelisi ukuzivisebela belisa amadoda so lubhahlile kakhulu bayatshaywa kakhulu omama ezindlini lapha nangaphandle bayatshaywa emabhawa njengoba sokagcwala emabhawa yonke indawo.
Isizathu kahle kahle kuyini isizathu esimqoka babe belwelana babe betshayelwana?
Isizathu kakhulu yikho khona lokhu ukuthi imali kayikho. Yabe kubanga yona imali ukuthi imali kayibuye ekhaya, kubanga lokuthi ukudla kubuye ekhaya, leso kubiwa-ke lapha lamadoda. So kuzabadele kwamadoda noma indoda isebhawa ilandele ngumama ukuthi ngiyakufuneka abantwana ukudla, ngicela imali ngithengele abantwana ukudla, leso kubiwa-ke ngoba shuwa indlala ibhasile, imali kayikho. Omama bahawula kakhulu ngoba iningi labo kuyabe kuthengisa amatamati sengabehlule ukuthi athengise imali le ayithole. Ngotshwala lobobukhona buyanathwa kakhulu. Indlela okunathwa ngayo itshwala ivangela ukuthi futhi kube ledlake balokhu lolu kuliwe kakhulu lapha.
Lina njengenhlanganiso lilenhlelo yini zokukhulumisana labo abesilisa labesifazana ngalolu daba?
Yes, sinazo kakhulu inhlelo ezikhangelwa yi-department yethu e-gender. Sibe department ye-gender, i-department ye-gender iyenza imikhankaso kakhulu. Iqalisile nje ukuyenza imikhankaso leyo ikhulumisana nabobaba nabomama babahlanganisa endaweni eyodwa bekhuluma bekhuthaza ngokuthi lingabi lodlame lolu lingaliwa likhulunyiswayo.
Obaba nxa likhulumisana labo bathini, bavuma yini ukuthi yibo abahlukuluza omama kanti njalo kumele bachiyane lalowo mkhuba? Bayakunanzelela yini ukuthi benza into engalunganga?
Abavumi isikhathi esiningi bathi nabo bayaqalwa, bathi ngathi siyatshaywa mama kunje, omama laba ngathi basibetha basiqala singabenzanga lutho. Kodwa isikhathi esiningi obaba sebebona nabo ukuthi lokhu abakwenzayo kubi kakuqontanga. Uyabona ukuthi nje babe bephikisa nje kodwa bekwazi ukuthi lokho-ke abakwenzayo abaqondanga. Kodwa kukhanya bayabona balalela kukhulunyiswana ngoba nxa kungakhulunyiswana kuphendulwana kuboniswana kuba ngcono bazwisisa.
Zikhona yini izehlakalo lapho owesilisa azivikele khona ngokuthi hayi nguye otshaywayo lani laphenya labona ukuthi hayi impela ubaba nguye othwaliswe nzima lapha ekhaya?
Yebo, kukhona kwezinye indawo lapho ofica khona hayi kungalula sibindaba layo umama echinga kodwa kazizivamanga njengalezi ezokuthi obama bayatshaywa. Hayi zilithwana kazilingani ndaba ezabomama lapho abahlukuluzwa khona.